Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 9 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami lenkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo semgwaqo sibi kakhulu because kathesi amanye ezinye indawo they are not passable, like Masingo, Marabala Masingo Road is not passable. Kungathi uyakhangela umgwaqo osuka koBulawayo usiye iGwanda Road usiye eBandbridge, ama-potholes asendleleni, especially when you are driving night, it's risky.
Kulabantu abalichumi lane abemulinye ekade bethwele isidumbu besiya emngcwabeni abafele engozini yomgwaqo duzane le college lenasti koBulawayo izolo ebusuku.
Imuli abangane lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje babe lombuthano obunanza ukufikisa iminyaka emibili kokunyamalala kuka Tita Itsamara.
Umkokheli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uba lo mhlangano lentatheli izindaba echasisa ngohambo lwakhe alwenze elizweni lonke jikelele edinga imbono kaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kulabantu abalichumi lane abemulinye ekade bethwele isidumbu besiya emngcwabeni eMasingo abafele engozini yomgwaqo izolo ebusuku duzane lakoBulawayo ngemva kokuba ikhombi ekade behamba ngayo inqikilane leroli. Imuli le ibithwele isidumbu somntwana isiya eMasingo njalo ingozi le yenza kalele duzane lekolishi leNational University of Science and Technology inasti emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda izolo ebusuku. Amapolisa athi ingozi le yenza kale ngemva kokuba umtshayeli weroli engene egodini ebelisemgwaqweni engaboni. Imoto yakhe yasiza amazama yangena endleleni yekhombi. Abantu abalichumi lantathu babikwa behle bafela khonapho kwathi oyedwa wayafela esibhedlela. Abanye abahlanu babikwa belaliswe esibhedlela. Abatshayeli abaningi bakhala ngokuthi uhulumende kenzi lutho olukhanyayo ukulungisisa imigwaqo. Omunye wabachayeli laba ngomnumzana lehlono lo Mokwena.
Isimo semgwaqo sibi kakhulu because kathesi amanye ezinye indawo they are not passable, like Masingo, Marabala Masingo Road is not passable. Kungathi uyakhangela umgwaqo osuka koBulawayo usiye iGwanda Road usiye eBandbridge, ama-potholes asendleleni, especially when you are driving night, it's risky. Because kathesi izulu liyana, when it is raining uzawubona manzi igijima phezu kwethara egcwele kupothole, and then just suddenly uzazositshaya ipothole ungakwazi, and then imoto nxa utshaya ipothole you can lose i-direction at any given time. Sometimes even i-ball joint iyaphuma, and then ingaphuma it will affect an oncoming traffic. Igcina usutshayelele khonaphana. Ugovernment kubuze athathe inyathelo sibili, I think bakuze bakufake upriority sibili enkulu kakhulu ngoba izimfa zizakuba ziningi njengobone eyayizolo naleyo kufe abantu abangu-16. Maybe all those people are breadwinners in their families. Just to see what is going to happen. Phezu kwalokho abantu laba nokuzwisa ubuhlungu bebethwele isidumbu besiye ngcwabe isidumbu. Andiyabona ubuhlungu njani.
Imali etholakala kuma-tollgate lapha baba Mkwena iyakhanya yini ukuthi yenzani?
Hayi, mina ngowami civil personally angikuboni because ungathi uyakhangela from Bidebridge usiyefika koBulawayo kula ma-tollgate amathathu, and imoto ziyaba zibhada minimum charge is $2, which is a lot of money at the end of the day nxa you consolidate. But at the end of the day, even when you are driving, you won't see any activity enzakalayo abantu beretheke umgwaqo umgwaqweni kodwa wena ubhadala imali uyasuka kobulawaye e-Bile Bridge awusezibone any activity kumbe abantu bezama ukuthi bepetche ama-potholes this and that although maybe bangathi khona kathesi zuliyana akukwanisi kuretefese kumgwaqo but ama-potholes has to be filled because especially at night driving is very very dangerous.
Umnumzana lehlono lo mokwena isakhamuzi seGwanda njalo ungumtshayeli sixoxela ekhona le eGwanda.
Imuli abangane lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje bebelombuthano wokunanza ukufikisa iminyaka emibili kokunyamalala kwekhokhela umkhankaso weOccupy Africa Unity Square uItai Dzamara emkhosini owenzelwe egcekeni elaziwa ngegama lokuthi Freedom Square. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UItai Dzamara unyamalale ngomnyaka 2015 mhla ka 9 Mbimbitho ucatshangelwa ukuba wathunjwa ngamapolisa asebenza nsitha ekhankasela ukuba uMongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni ngoba esezehlulekela umsebenzi. Ingoma yomculi uShingisa Isuluma ebichaywa kulo mkhosi wokunanza usuku lapho uDzamara wanyamalalayo owenzelwe eFreedom Square eHarare. Lanxabe zebebalutshwana emkhosini lo, izihlobo zikaDzamara ebezikhona ezibalisa umfo wabo uPatson, unkosikazi kaItai uShefra, lo nina unkosikazi Benhilda Dzamara, bathi bazaqhubeka bemkhumbula kanye lokudinga impendulo ngokunyamalala kukaItai. Bekuzinyembezi zodwa kunina kaItai unkosikazi Benhilda Dzamara kuveza ubuhlungu abuzwayo okwenze wehluleka lokukhulumisana lentatheli izindaba ngokufuthelwa. Ube khona lomkhokheli we This Flag Movement umfundisi Ivan Mawarire yena owethule amazwi wokuqinisa imuli kaDzamara lokukhuthaza uzulu weZimbabwe kakhulukazi osakhulayo ukuba asukume yena ukulungisisa isimo elizweni ngoba engekho ozakuza evela phandle uzakwenza lokho.
The day and time and season for calling on SADC and the AU and the UN to come and act first before we do is over. There must always be a contingent of people that are ready to
fight. Kathi sokube siloko sikhalaza kwabe AU le SADC ukuthi bengenele ukulungisa inkinga zethu. Kumele kube labantu abazinikelayo uyikho kanye okwenziwa ngokutayi. Ngikholwa yilo engilishumayelayo esiliphiwe nguNkulunkulu nxa singamaKristu uqobo.
Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabasebenza loDzamara ovumelana lenkuthazo kamawarire yokuthi uzulu weZimbabwe kasukume alwisane lalokho okuhluphayo elizweni.
Sile problem yokuthi sitshona sikhala kodwa sikhangelela ukuthi omunye umuntu uzavela emazweni aphandle eze silungiselela iproblem le esilaye eZimbabwe le. I-situation yethu esilaye lapha eZimbabwe isifuna thina abantwana beZimbabwe ukuthi sizisukumele sodwa, sizikhulumele sodwa, sonke kanye kanye sithi hatshi qha kasisafuni yikho kwenza ukuthi iproblem le isolveke. Lokho kokukhangelela omunye umuntu ovela emazweni aphandle akusizi lutho ngoba vele bona ngakhona ngali into zabo ziright thina yithe sile problem lapha eZimbabwe. So umfundisi bekhuluma iqiniso sibili nje ngiyambonga ngamazwi akhe la.
Edaniswa ngenye yenkokheli yokholo evuma ukwethuselwa ingabuvezi ububi obenziwa yiziphathamandla zikahulumende ukuhlukumeza izizalwane zakhe njengalokho bekusenziwa ngabafundisi lamaprofita okukhulunywa ngabo eBhayibhelini okubalisa umprofita uJeremiah.
Abantu abaseBhayibhelini abangabafundisi ababezenkonzo yibo abantu ababefaka inkosi kanye lokuzikhipha nje sikhanyela oDavid ukuthi basuka ngapi labanye abaninginingi eBhayibhelini. Singakhanyela futhi njalo khonapho ukuthi kuqakathekile ukuthi abenkonzo bezwisise ukuthi hayi nxa sisithi labo kumele babe lokuphathiseka endabeni lezi ezokwenzakala le uhamba okwenzakala eZimbabwe. Ukutsho khona ukuthi nxa bona besithi kabafuni kungenela indaba ezepolitics kodwa sibazwa sebekhuluma nje vele side ababelalela kilo kuyabe kutshengisa vele ukuthi bala ama double standards.
Bebe khona basakhulayo okubalisa uLeopold Munende olandisela intatheli izindaba okumenze eze ukuzaphatheka kulomkhosi wokukhumbula uItai Tsamara.
Lami ngizofaka ilizwi lami ukuthi umuntu lo kadinga liZimbabweni laye ngumuntu njengathi and ulelungelo lokukhuluma lokhu ayebe ekubona umbono wakhe lawo siyafunga umlaleli. Nxa ungazwisisani lawo asizwisisani lawo asilwi.
Ekhuthaza abakuhulumende abangabe besazi lapho uItai asiwa khona ukuba bamveze ephila lobahatshi bapholise inhliziyo zabemuli lezihlobo zakhe.
I-security system yethu fuziwe ilungise, even le executive yethu fuze bevume ukuthi umuntu lo wayenzana wa-abductwa and fuze ephenduke fuze bekhanye labo ukuthi kule nto abayenzayo ukumdinga. Nxa besehlule ukwenza khonokho kusho ukuthi i-justice system le executive le security sector yethu zingani zisebenza ngobandlululo ukuthi lo ngowezanu siyamdinga, lo ngowe-MDC asimdingi.
Lanxa ungazange waphazanyiswa ngamapholisa lomkhosi eke yabonakala ayingcosana ehamba ngemota obekusobala ukuba bekuyindlela yokwethusela uZulu ukuba ehluleke ukuphatheka kiwo. Ukuthunjwa lokunyamalaliswa kukaItai Tsamara ngabacatshangelwa ukuba kwenziwa ngabasebenza nsitha kuqhubeka kusolwa kakhulu zinhlangothi zonke zempilo elizweni okubalisa bamahofisi abameli bamazwe ehlukeneyo eZimbabwe. Embikweni yokunanza usuku lapho uTsamara anyamalalayo abehofisi yommeli weMelika labenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope batshengise ukukhathazeka ngokunyamalala kwakhe, bakhuthaza iziphathamandla ukuba zitshengise ukuzinikela kwazo ekulondolozeni ilungelo lezizalwane zeZimbabwe njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center isiyengezelele isilinganiso sama-condom ewapha abantu endaweni zokunathela lalapho okuvame ukutholakala khona abathengisa imizimba njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-HIV. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inani labangena kubhizimusi yokuthengisa ucansi liya likhuphuka edolobheni lakoBulawayo kunye lamadolobho agqagqele uBulawayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi kunye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Iningi labangena kubhizimusi lokuthengisa ucansi ngabasakhulayo abangela mali yokuqhubeka ngezifundo labanye abathathwa ludumo osokubangele ukuba lenani labantu ababamba umkhuhlane wengculaza kobulawayo liqanse. Iningi labantwana abayekela isikolo ngesizathu sokuswela imali ngamankazana njalo yibo asebeqale ukungena kubhizimusi lokuthengisa ucansi ukuze banakekele abazali abangasebenziyo, kuthi abanye yibo abayinhloko yemizi sebalahlekelwa ngabazali ngenxa yengculaza. Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni ye-Sexual Rights Center, uMnumzana Mojalifa Mokwele uthi bahlose ukusekela imizamo kahulumende lezinye inhlanganiso yokwehlisa inani labantu ababamba imikhuhlane yemacansini.
Kuhlelo lwethu lolu lokuhamba sinikeza abantu especially omama abathengisa umzimba ebusuku amajazi omkhwenyana esingathi ngesilungu amakhondomu. Kuluhlelo esilwenzayo thina siyinhlanganiso olwekelela imizamo kahulumende lemizamo yezinye inhlanganiso ekuthini silwise kumemetheka kwegcikwane le-HIV.
Omama ethi abanawo amandla okuzivikela kucansi olungavikelekanga ngoba ijazi labomama alijayelekanga njalo alikakhankaselwa ukusebenza. Elabo baba elilula ukusebenza bengavamanga ukulithwala zikhathi zonke. UMkwele uthe bona bapha mahala imicwando yabomama mahle ayanukelela njalo ayadula emavinkilini. Ethi awabo baba akahulumende aphiwa mahala alephepha elilombala wesibhakabhaka omama abawathandi ngoba anuka kubi.
Thina lawa esiwanikeza abantu yilawa amnandi amahle alamakha anukelela singathi ngesilungu ama-flavored, siwanikeza mahala kungelambhadalo. So uzafikuthi lawo ayathengiswa ezitoro njalo ngentengo engani phezulu abaningi abawenelisi.
Unkosikazi Nonqaba Jamela okubhizimusi lokuthengisa ucansi uthe uyabonga uhlelo lwe-Sexual Rights Center lokuphiwa imicwado ethi iyabavikela ekubambeni imikhuhlane njalo sebafundiswa lokuthi ligqokwa njani.
Isinceda ukuvikela imikhuhlane emacansini. Siyabonga, siyathakazelela kakhulu ikhondomu labafazi, hhayi siyalithola, sesaze safundiswa lokuthi ligqokwa njani.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center ithe isiqalile ukupha omama esiphezini, esigodini, lakundawo okwenjiwa amatshe aligugu kunye lamadolobho ayekelane lobulawayo abalisa iGwanda, iBate Bridge leVictoria Falls emizameni yokwehlisa obunzima obubhekane labesifazana ngenyanga kunanzwa imisebenzi yabo ngoba beyibo ababhekane lobunzima sikhathi sonke. Uma bengabambanga imikhuhlane emacansini, yibo abonga abahlaselwe imikhuhlane. Ngezinye izikhathi, ijazi likamama liyaswelakala emavinkilini, kuthi kwabanye bayabe bengelamali yokulithenga. Abanye abakabikwazi ukulisebenzisa, osokube ngumkhankaso we-Sexual Rights Center ukufundisa abesifazana ukusebenza kwejazi labo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Izolo bekulilanga lokunanza ukuqakatheka kwemisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxela abanye omama beZimbabwe asebehlala kwele Botswana ngababhekana lakho malanga wonke bengaphandle kwelizwe.
Ekadeni bekungabesilisa ababephuma bayophuthuma baphenduke bejimbile omama begcine ingane ekhaya, kodwa sekuguqukile omama labo sebephuma ijumo besiyaphandela imuli, abanye bephuma phandle kweZimbabwe ukuyadinga ukuphila emazweni angomakhelwane laphetsheya kulwandle. Emazweni afanele abo-America, Britain, Canada, New Zealand, Australia kanye lamanye. Abanye omama beZimbabwe bakhulumele Studio 7 edolobheni leHavoron bathi impilo ayithambanga bengabesifazana elizweni elingayisilwe labo. Unkosikazi Agnes Banda yena ohlala njalo esebenza eHavoron uthi ukuba ngumama kwelinye ilizwe kunzima kubo.
Ukuba ngumama ungaphandle kwelizwe kunzima ngoba yonke imisebenzi ibhekanele nawe, yonke into nje efuna ubaba layo yenziwa yimi njengomama. Njalo la nxa kumele ngibone imuli kuyathatha isikhathi eside ngoba bakhatshana lana.
Unkosazana Sifiso Nkala yena ukhala ngokuthi njengabomama ngaphandle kwelizwe kunzima ukuhlanganela bexoxe ngokumbe ukubumba inhlanganiso yesikhandlene labomama ngenxa yokubakhatshana lekhaya.
EZimbabwe omama abaningi balamaklabhu okutshayelana igrocery lokuthengelana impahla endlini, kuyabasiza kakhulu. Kodwa ma ungaphandle kwelizwe ukhatshana awenelisi ukuthi ungene kulamaklabhu.
Unkosikazi Janet Piri uthi isizungu sokukhumbula imuli yakhe seZimbabwe eselahlekelwe ngamandla okukhulisa abantwa bakhe abasala emuva ngenxa yokubuya kwakhe eBotswana ezodinga umsebenzi.
Njengomama ongaphandle kwelizwe kulobunzima, uyabulesifiso sokunika abantu abakho uthando, kodwa ngenxa yesimo esikhona akulanto ongayenza.
Ukuswelakala kwamathuba emsebenzi kuhamba phambili ekubambeni abeZimbabwe ukuqala besifazana ukuthi baphume elizweni bayedinga impilo ngaphandle. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe e-International Organization for Migration ithi inombolo zitshengisa ukuqonga kwenani labesifazane beZimbabwe abaphuma elizweni besiyadinga imisebenzi kwama. Iningi labo libhekane lenhlupho ezithile ezigoqela ukugqilazwa ngezinye izikhathi kumbe ukubanjwa ngamandla okuthengisa ucansi, ukubandlululwa emsebenzini bengakholiswa iholo elifanayo labesilisa noma besebenza umsebenzi munye, ungaphathwa kuhle nje ngabemuli lokunye okuninginengi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHavron kwele Botswana.
Ku live talk lamuhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngosuku lokunanza imisebenzi yabesifazana obelukona izolo olwe International Women's Day.
Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai lamuhla utshele intathelo izindaba ngomhlangano wedale lebandla lakhe elimqoka ele National Council. Utswangirai uphinde njalo wazisa ngohambo lwakhe alwenze elizweni jikelele edinga imbono kaZulu. Uthe imbono ayitholileyo iyakha njalo eminye kasoze enelise ukuyiveza kodwa usetshele ibandla lakhe ngayo. Utswangira uphinde waphatha njalo udaba lokhetho esithi umhlahlandlela wokhetho awumanga kahle ngoba kuningi okungaqutshwa ngemfanelo okubalisa ukuthengwa imitshina yokuvotisa okufuna ukwenziwa nguhulumende wathathela inhlanganiso ye-United Nations Development Fund lelinyathelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lomnumzana Moses Mzila Ndlovu umkhokheli webandla le-ANSA onguye osungula lingxoxo.
Kuhlobala mina ukuthi njengenjalo ngoba ngabantu beZimbabwe kumele sisijayele ukuthi indzama izaniphesi ezayenza siya kuma-elections phakathi njengawona lawa baqalisa ukwenza imiphindiphindi engaqondanga. Kusobala ukuthi lapho abazayithatha kona iyabe iyimtshina vele esenze lokho okuthiwa yisithiwa i-octazi ezabanika ama-results aqondileyo.
Nantu daba mnumzana Nkomo, uthini wena ngalokhu esikuzwayo ukubana izanu yiyo efuna ukuthi ithenge imtshina?
Into eyenza ithanda ukuyiphawula ukuthi amazwe wonke jikelele emhlabeni kuqakathekile ukuthi uhulumende abe in control of izinto lengatsha zikahulumende ezigoqele i-electoral commission. Inkinga esinayo eZimbabwe le constitution entsha enjalo ukuyilandela kukhona kunzima, kulezinto eziningi ezasala zilenga ungangokuthi ukuthi kanti uhlelo lwe-election kufanele luqhutshwe njani, izinto kufanele zithenge njani. Ngibona sengathi kwakuyinto okwakufanele ibe kliye ngesikhathi kubhalwa i-constitution le esile minyaka nje emithathu isebenza okwenzela ukuthi uhlelo lwe-election lungamanti kulethwa ikakhulu yilaba ababusayo. Kodwa ngendlela uZulu osebone ngayo ukhetho kusukela ngo-1980 i-participation yezanu ekuqhubeni kohlelo iyasolisa kakhulu. Abaningi bakholelwa ukuthi izanu iqhubeka ibusa kungenxa yokuthi i-manipulator ukhetho kulokuthi ukuthi yona ithandwa ngabantu.
Ye mnumzana Mzila Ndlovu, siyabona ukubana lokho osokuyenzwa nguhulumende ukuthi abe nguye othenga imitshina sokuza yenza ukuthi enelise ukuthi abize ayabe efuna yena uhulumende ukuthi bazohlola ukhetho lokho okuthiwa ngama-observers.
Mina ngibona lonke inyathelo elithathwa yizanu kathesi kusukela nje kunyanga lezi ezidluleyo kumbe iminyaka edluleyo, amanyathelo akhokhelela ekuthini bafuna ukutshontsha amavoti. Kusobala lokho ngakwi ukuthi bayalela bona bethi kabala mali banela abantu abafuna ukubancedisa ngokuthi sithenge imitshina silinike imitshina. Kusobala ukuthi bona imitshina naleyo nasikhangela imbali ama-elections adluleyo ukuthi abantu abaphathisayo ku-voters roll ekukhompaleni i-voters roll lokuyilungisa abantu benikhuvu kwabangela ukucabangela okukhulu kakhulu ukuthi barigamaelections lanqala namhlanje singakwazi ngoba kasilalwazi lokusho, but kusobala ukuthi ukwengeja kwabo i-organization efana nemikhulu evele ilembali yokuncedisa uhulumende abafuna ukuhlala embusweni kungekho imvumo yabaningi. Yikho mina engikubonayo nje kusobala ukuthi kabafuna ukuthi ba-cooperate even le-regional bodies esingathi kumbe i-SADC ele-minimum standards norms and standards ba-cooperate le-African Union nje ukuthi dispen khona lokho okuchathengela ukuthi bayatshontsha amavoti. Yikho mina ngithi mina alubana bengalakho okubi abakucabangayo ngabathi khona oyabe ufuna ukubuya azebona kabe yazebona khona okunje ukuthi bavele bayalela abanye abantu yibo abakhetha abantu abafuna ukuthi bazebona ama elections ukuthi aqhutshwa kanjani uvele kudala insolo enkulu phezu kokuthi abanye abangasobangani bawo baza kukhomba okuthize okuvele ukukhanya ukuthi kukhomba ukuthi ama elections abe nesanda esikhona ababusayo
Mnumzana Nkomo siyabona ukubana sekusele inyanga ezilutshwana sibili ubana ukhetho lwenziwe ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho lolu luzaqutshwa njani nxa sikhangele khona lokho kwenzakala
umbuzo wakho nzabuya nguhlanganise le overall theme yokuthi izani uPF okanye uhulumende usefuna ukuthenga emthini isikhathi kasekho isikhathi singasekho ukuthi ukubhalisa abantu kutsha dokuzavotwa iningi lamantu lingagcina lingenelisanga ukuthi libhalise ngenxa yokuthi sikhuluma sinje uhlelo lokubhalisa ama-voters alukaqala abantu beZimbabwe ngabantu abahlala endaweni ezisabaleleyo abanye bangaphandle kwelizwe so izaba nzima uhlelo lokuthi abantu abaningi abafuna ukuvota baregistre kodwa ngibuyele futhi edabeni lwemthina into abantu ofanele beyinanzelele ukuthi umthina uthengwa ngubani akuqakathekanga kakhulu into eqakathekileyo ukuthi i-independence ye-electoral commission i-electoral commission ingatsho yona ngoku-advayizwa ngabantu abalolwazi okuthiwa ngama-technical experts ingathi funa imitshina enje akukhethelekile ukuthi imitshina le ingathengwa ngubani kodwa kuqakathekileyo ukuthi ama-experts atsho ukuthi wona umtshina ongasebenza ukuthi ungabi lokuqeli kuphi ungangukuthi izanu kumbe ihulumende weZimbabwe mayethenga umtshina awufanelanga athenga umtshina othandwa yibo kufanele uthenga umtshina orecommendwe ngama-experts kuZimbabwe Electoral Commission ungangukuthi into esolisayo lapha yokuthi kufanele sikhangele siya phambili ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yini yodwa
Alo ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethe ecubungula izombusazo ebeqoxa endawonye lo mnumzana Moses Mzila Ndlovu umkhokheli webandla leAnsa
Kwezemidlalo uJoseph Njanji uxoxa lo ayengomdlali wenguqu osengumqeqeshi usithethelelwe sibanda kanye lo samukeliso moyo omdlali lo okugijima
Usithethelelwe sibanda yena owaziwa ngegama lokusoma elithi Kwinji 15 ube ngowesifazane wakuqala ukuphatheka kwizifundo ze-CAF A ebeziqhutshelwa esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Phezu kwalokho eminyakeni emibili edluleyo ube ngowesifazane wakuqala ukuba ngumqeqeshi kwisigaba se-CASL Premier Soccer League lapho akade ngumsikeli kamqeqeshi weqembu le-Cholocho lapho abephathisa khona ulizwe sweswe. UKwinji 15 uthi ukuba ngumqeqeshi kuyisiphiwo asiphiwa ngumdali yikho nje elivula ndlela.
Ngiyaziqhenya ngokuthi ngikwanisa ukuthi at least ngiyenze that course and into enginazeleleyo ukuthi uyabona into ze-coaching lezi isiphiwo and ngiyabelieve ukuthi on my part isiphiwo esivela kuNkulunkulu so ngizasiutilize noma kanjani
igama elithi Kwinji 15 ulithole ngesikhathi esadlalela iqembu lesizwe ele Mighty Warriors ndawonye labanye abafana lo Rosemary Mukatsa kanye lo Precious Gringo Mpala useke waqeqetsha iqembu labesifazane abeleminyaka engamachumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ikanti ube ngumsekeli njalo kaShadrack Mlawuzi ngesikhathi iqembu leMighty Warriors liphatheka kumidlalo yeOlympics kanye leAfcon yabesifazane enyakenye uMasibanda uthi yena kusase kunengi akhona ezakwenza njengomqeqetshi womdlalo wenguqu
I'm still going to make some more history ngoba why ngisenze ama courses lawa and continue to practice one of the days I want to be I'm working towards ukuba kupanel yama CAF instructors our women
Usamukeli somoyo ngomunye wabadlali bomdlalo wokugijima abaludumo elizweni leZimbabwe ophakamise iflag yelizwe emjahweni embalwa emhlabeni jikelele.
Siyabonga Joseph Njanji silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Lo nto ungamile inkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.